ubudlelwano beZimbabwe lama Asian countries kakhulu iChina siya kunanzela ukuthi kususela ngesikhathi kulwelwa ezenkululeko ibandla lezanu lalivele igxile kakhulu khona ngale eChina kakhulu kube sokusithi ke another Asian country mbelinye ilizwe le-Asia lapho izaphiya igxile khona iRussia. So khona kuyana kuhle kwenza ukuthi sikunanzele ukuthi ubudlelwano lobo basuka kaChina ngesikhathi amazwe lawa mbesithi ilizwe lethu lisadinga uzibusi. Yikho-ke kathesi sibona abakhokheli besiya khonale bazama ukuthi baveze ukuthi kulobudlelwano obuthile. Nxa sesikhanyana-ke kwezomnotho siyakunanzela ukuthi ama-African countries kakhulu nxa siqadanisa leChina esikuthola kakhulu ukuthi thina siyimakethi kumbe singathi singabathengi bezinto ezivelela eChina. Kukalutshwana ukuthi bona sibathengisele izinto eziphelileyo kodwa bona bayabuya ngapha bezokwemba ezenjiwayo kakhulu igolide lokunye. So ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo bayasiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba lokho thina okumele ngabe siyazenzela khona sikulungise sibathengisele. So ubudlelwano bakhona bumi njalo. Yikho bona-ke umongameli seChina kube sokusithi umsekeli wakhe abe se-Indonesia sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine, kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathi esingathi kungathi ukuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwana ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezichiphileyo abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukubo kungabe kubasebenzela yini kumbe singathi iZimbabwe yodwa ehluleka ukuthi usizo esingathi igain kumihlangano le kumbe hayi kukhona lakho kubambekayo iZimbabwe ukuthola?
Nxa silandelela siphinde sicubungule esingathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano beChina le-Africa sithi Africa China relations kumbe China Africa relations yilo ubuyano bokuthi kulomunye lesandla esiphezulu kulesomunye i-Africa yonke jikelele ekutholayo kuma-Asian countries kakhulu iChina labo Indonesia bona laba ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi yimarket. Kube sokusithi bona baqina kakhulu ngokuzothatha ama-natural resources okwemvelo bakuthathe kunjalo kungalolongwanga bahambe lakho baye kulolonga sebengale. Thina esikuthola njenge-Africa ukuthi sesizathola-ke ama-projects esizabona ngazanithiwa lawo mazwe ase-Asia ayasinceda disa, kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjwayo bahambe lazo bayezilolonga khona ngale bazifake zibe kuvalwe phezulu esingathi i-beneficiation and value addition. Kube sokusithi thina ke senzwele okuthize. Ngizathatha umzekeliso ungakhangeli kakhulu kuma African countries kulama parliamentary buildings athiwayo khona kana ibudlelwana sibutholayo labo ukuthi bona bayasakhela ulutho oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa. Bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale mazwe nabo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu. Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathi esikuthembileyo. Kade singakhangela eZimbabwe maningi ama-Chinese companies asegebha igolide, maningi ama-Chinese companies asegebha iquarry le madolobheni sebengenile. Khonakhona kutshengisela ukuthi yindlela ubudlelwano silabo siyi-Afrika lama-Chinese kumbe lohulumende we-China. So ubudlelwano bakhona bunjalo. Siyathola-ke lanxa kungaba ngama-second hand kumbe ngama-helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini, kodwa bona abakugijimisa kakhulu yikuthi bathathe ezomnotho, bathathe ezenjiwayo bahambe lazo bayethuthukisa umnotho wabo, thina sesisiba-ke ngabathengi ngoba ama-consumers alokho bona abakwenzayo. Yibo ubudlelwano nje obukhona i-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silo budlelwano obunjalo le-China kakhulu mbela ama-Asian countries le singathi ngama-big countries kuma-Asian ku-Asian continent. Yikho-ke mbalise i-Russia ngabalisa le-China.